umphathi intambo wezempila kahle enguye njalo umsekeli kamongameli uDr. Constantino Chiwenga utshele umhlangano lentathelo izindaba izolo ngesonto owenzelwe emahofisini akhe ukuba injongo yokuqhuba loluhlelo yimizamo kahulumende ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise ukufinyelela lelo elikhangelelweyo umhlaba wonke ukuthi usiyafika inyanga kaNhlangula babe sebefike isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% emhlabeni jikelele asebevikelekile ngokugcweleyo i-head immunity. Unkosikazi Lindiwe Mdlongwa, isakhamuzi saseCoudry Park koBulawayo, uthi ukhathazekile ngendlela uhlelo oluqhutshwa ngayo.
Mina njengomzali ngilokuhlukumezeka lokukhathazeka ukuthi bayakhuluma ngokuthi abantwana bahlatshwe, kodwa besekusiba lalokho ukuthi nxa umntwana engahlatshwanga akangeni esikolo. So njengomzali vele angisoze ngimekelise ukuhlatshwa ukuthi ahlatshwe, ngoba engayekeli ukuhlatshwa kasoze ahambe isikolo. Kodwa ndingakunanzelela nje umkhuhlane lo wecorona waqalisa kudala, kodwa abantwana bethu baziphilela
ngezinye indlela. Unkosikazi Mdlongwa uthi sekuyikubamba abantu ngamandla ukuthi bahlatshwe leli jekiseni, ikanti ekuqaleni uhulumende wayethe kuhlatshwa abafisayo.
Ukuthi ngabana bavuma ukuthi nxayo engafuni ukuhlatshwa bomzali esithi umntwana engahlatshwa, ngoba kulamanye ama-challenges abantwana bayehlukene. Omunye akwanisa ukuthi i-ethe ehlatshwa agule, omunye abe normal. So ngingazi-ke khona lapho, but lokukhathazeka ngoba kungani-threat, ngoba as it is asoze sisekeli ukuthi abantwana bahlatshwe whether ngiyafuna kumbe kangifuni. So kumele umntwana wonke ehlatshwe, ngoba nxa engasahlatshwanga uyabe engasoze angene isikolo engela vaccination card le certificate.
Abenhlanganiso esebenzisana loZulu bathi lanxa belijabulela inyathelo eselithathwa nguhulumende elitshengisa ukuzimisela kwakhe ukulondoloza impila kahle lempilo yezizalwane zakhe, kunengi okusamele kwenziwe. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eyeChitungwiza and Manyame Rural Residents Association, Kamera, uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi bakhathazekile ngokungalandelwa kweziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 lapho kuqhutshwa imikhankaso yokudinga usekelo kukhetho lwama-by-elections.
Sibona kathesi abantu besima kumarali, sibona kathesi abantu bebuthana kakhulu, thina singafiki ku-70% immunity njenge-target yona leyo efakiweyo. Sibona njalo ukuthi uhulumende angaya lalokhu encedisa abantu. Bakhona abalahlekelwa ngemisebenzi, bakhona abalahlekelwa ngama-investments abo kulesikhathi i-COVID-19 isatshisa kakhulu.
Uqhubeke uKhumalo ekhuthaza uhulumende ukuba angaqakathekisi okwejekiseni lokuzivikela kuphela, kodwa asize lakunhlala kahle yezizalwane zakhe, iningi lazo kungenza aphazanyiswa kakhulu yilo lubhubhane.
Abanye bathiwa vele bengela lutho, bonabo abantu bayadubeka kakhulu. Abanye baswela isikafu, abanye kabasela izigqoko, abanye kabasela ndawo zokuhlala, babehlala lapha emadolobheni bengela makhaya. Kodwa ukuphela vele okwayenza imisebenzi yabo, bayahlupheka abantu bona laba. Kuthi thina singathaba kakhulu manxa uhulumende laye angabona ukuthi angenza njani ukuze ancedise abantu bona laba.
Umqondisi wohlangothi olubona ngezempila kahle lokulondolozwa kwemvelo kumunicipala weChitungwiza, uDokotela Tondela Igasu, ukhuthaza uZulu weChitungwiza kanye labo bonke abangahlatshwanga ukuba basebenzise leli thuba. Wazisa uZulu walelo dolobha ukuba ijekiseni leli liyatholakala kizo zonke indawo zokwelaphela zikamunicipala. Abantwana besikolo bona bezolandwa ezikolo.
Whilst out of school children will be vaccinated at outreach points. COVID-19 vaccination has been scientifically and medically proven to work and is crucial in preventing severe disease, hospitalization and death.
Leli jekiseni lahlolwa latholakala ukuba liyasebenza njalo liqakathekile kwezokuvikela ukugula kakhulu nxa umuntu ethe wahlaselwa yi-COVID-19. Lisetshenziswa amathuba okusiwa esibhedlela kanye lokulahlekelwa ngumphefumulo.
Lesi isigaba sakuqala salolu hlelo esisungulwe lamhlanje ka 21 Mbimbitho uhulumende eveza ukuba sizoqhutshwa kuze kuyefika umhla ka 3 ngomabasa kuthi esesibili sona sizosungulwa mhla ka 2 Nkwenkwezi siyegcitshwa mhla ka 15 kunyanga yinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.